Zimbabwe alikabili imsakazo yamaradio lekamabona kude ezimeleyo ikakhulu ekhalelwa ngabaningi ezigaba laloba sokuyiminyaka uhulumende ethembisa ukuthi uzonikeza abantu amalayisensi okuqhuba lumsebenzi. Ngokugqiba umsebenzi kahulumende womanyano ngo-2013 ibhodi yebhazi eyayikhona yahle yama ukusebenza kuze kube manje lapho umphathintambo zokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtsangwa akhethe amalunga abumba ibhazi. Ekhuluma kule mbuthano unkosikazi Mtsangwa wazise ukuba amalunga ebhazi abone ukuba imisakazo ezimele yodwa iyaphiwa imvumo yokusakaza ukuze ilizwe lingasali emuva.
I-ZBC ile misakazo ethile kumele iphangise itshengise ukuba yenza umsebenzi. Ibhazi kumele iphe imvumo yokusakaza ukuze abantwana beZimbabwe bephiwe ithuba lokukhetha abafuna ukukulalela.
Elinye ilunga lequla leli induna yaselipane umnumzana Vusumuzi Mabhikwa uthi bazaqakelisa kakhulu udaba lwemisakazo yezigaba ukuze izigaba zonke zelizwe zifinyelele intuthuko.
Enginanzelela ukuthi kulezinye indawo eZimbabwe lapho ezisemakhoneni ezingela access to iradio engikhuluma ngokuthi national FM. So ukuthi baphiwe ilungelo lokuthi babe lama community radios I think kuzabancedisa kakhulu ukuthi izigaba zabo zithuthuke bekwanise ukuthi bayazisane ngokuyabe kwenzakala ezigabeni zabo.
Lokhu usekelwe ngelinye njalo ilunga lalo hlangothi oligqwetha umnumzana Rodi Mnyeze othi imisakazo ingaba mnenge elizweni ilakho kuletha intuthuko.
Institution ezabe ikhangela ngendaba ze-media broadcasting services. So lami ngikhayothi ngizaphathisa lami ukuthi kuvuleke iminyango kwabanye abafuna ukuthi labo participate ku-television broadcasting, ukuthi befuma ama-community radio stations, ukuthi labo benze njani bedevelope ama-communities abo through those community radios. So ngiyabonga kakhulu ku-Minister of Information umnumzana Monica Mtsangwa ukuthi nguye layo owaba nesandla ukuthi bembeke ku-Broadcasting Authority of Zimbabwe.
Waye waba yintethelezindaba unkosikazi Audrey Water uthi bazaqakathekisa ukutholisa kwabantu amathuba alingeneyo kungelanketha betshabi.
Mina kakhulukazi engikufiselayo ukuthi abantu babe lethuba lokubona engingathi izinhlelo ezikhombisa ukuthi lapha kusetshenziwe, lapha akulethwa mbono wodwa kodwa kulethwa imbono eminingi ehlukeneyo. Thina nje njengoba lisazi ukuthi i-constitution yethu ithi abantu kumele babe le balance, babe le access to information e-balanced, yikho esikufiselayo.
Isiphathamandla sensakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radios unkosikazi Vivian Marara wamukele ngenjabulo umbiko kahulumende.
Thina indaba leyi siyayithakazela sibili ukuthi uhulumende sefuna ukunika ama licenses abakhuluma indimi ezimarginalized lama rural communities, but kithi abantu bezakrasi sifuna ukuba kwazi ukuthi ngama areas athi sibili abafuna ukunika ama licenses so that abantu bayalungiselela be guided accordingly. And also yebo sebekhuluma ukuthi bafuna ukunika ama licenses, but indaba ekhona ngeyokuthi kumele kube lama community radio regulations azasetshenziswa ukuthi abantu bebekwazi ukuthi nxa sesi apply for ama licenses si apply njani, si apply elanga.
Ibhodi yebhazi ikhokelwa ngumnumzana Charles Manzi Sibanda, ila malunga agoqela owake waba isikhulumeli samapholisa umnumzana Oliver Mandipaka, umnumzana Vusumuzi Mabhikwa, umnumzana Zimbai Nyagutsha, owake waba ngumbalisi umnumzana Jonathan Mampinda, igqwetha umnumzana Rodi Mnyeze, intathelisindaba unkosazana Audrey Water noTendai Chakanyuka. Uzulu ubheke ngelihlo lokhozi uhlangothi lwebhazi ukuba luzelelisa na ukupha inhlanganiso ezizimele zodwa imvumo yokusakaza njengoba iminyaka isiminingi kungekenzakali lokhu. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.